kwafika sikhomba ukuthi ukukhululwa ekugcilajweni kuka-Israyeli siyakhomba njalo ukufakazela ukuthi umuntu uyamdinga umsindisi, umuntu uyadinga ukuthi kube neyinto efa esigabeni sakhe ukuthi yena ahlengeke asinde. Igazi leliyana lalisehlukanisa njalo phakathi kuka-Israyeli namaGibhithe. U-Israyeli wayebonakala ngokuthi emizini yakhe kulegazi, kwamaGibhithe kungekho. Nangokufundisa u-Israyeli amandla kaNkulunkulu ngokwahlulela izifo nokuphakamisa u-Israyeli njengowakhe phambi kwezizwe, fakazela ukuthembeka kukaNkulunkulu ngezithembiso zakhe ukuthi wayephenga izabuya ngibuye emva kweminyaka engamakhulu amane leminyaka ethile ngibuye ngizolikhulula. Ngokuthi uNkulunkulu wayezikhethela abantu bakhe abahlengayo ekugcileni abehlukanise. Seze kunjalo-ke yafika indlozi ebusuku afa amazibulo, asefile amazibulo. Kubonakala uFaro esegijima phakathi kobusuku esiyabiza uMosi lo-Aroni, esithi Mosi lo-Aroni, sathana abantwana bakwa-Israyeli zenkomo zenu la yonke into yenu lihambe liyekhonza uJehova. Ngase sibuya ngapha kuJesu, lokhu kukhombisa ukuthi ukufa kukaJesu kuyaletha inkululeko ebantwini labo abakholwa nguye ukuthi bakhululeke, ukuthi bakhonze Jehova, bakhululwe emandleni esono, akhululwe ekugcilazweni emandleni omnyama, akhululeke ukuthi babe lokhu uNkulunkulu afuna babe yikho khona.